ama-statistics akhona aveza ukuthi liyakhwela, akufani la kuqala iqalisa i-COVID ukuthi besiba lama-cases 1 or 2 kuzindawo zemakhaya, kodwa kathesi hhayi kubhahile kakhulu. Indawo engani kubhahe okumangalisayo kuse-Wanke, edolobheni le-Wanke, yikho lapho kuveza khona ama-statistics sibili ahlasimulisa umzimba. Kodwa lakubonkayi Lupane uyafuma mana sibili kusedlula abantu abayithupha abayikhombisa ngamaviki ababe banjiwe lowo mkhuhlane. So esingakutho ukuthi okwakhathesi igciwane leli libhahile sibili emakhaya, akufani lakuqala liqalisa lapho ebesikuzwela khona emadolobheni ngapha kokulutshwana.
Bona abantu bayalandela na imigoqo yokuvimba i-coronavirus?
Okwakhathesi abantu kungani umthonselanyana wokwesaba usube khona nxa siqathanisa lakuqala igcikwane leli liqalisa, ngoba sebebona ama-cases sibili esenzakala emakhaya. Engakutsho yikuthi akula mfundiso edephileyo engenileyo kakhulu emakhaya okungenza sithi sibili nxa siqathanisa lezi indawo sithi abantu bayalandela izinqumo. Usafumana kusiba lokuyekethisa sibili okukhona, ikakhulu nxa uhamba kanye ngqo emakhaya kuma-villages, abantu ngani abakakuzwisisi kabanzi ukuthi kuyini vele lokho. Lokho kusese lama-theories amaningi kakhulu ngali COVID-19, abanye bephika besenda inkani ukuthi akukho lokho. Kusadingakala ukuthi kusabalaliswe imfundiso, abezempilakahle bangene bagxile sibili emakhaya, basebenzelane lobukhokheli obukhona emakhaya abugoqela abezomdabu, ama-traditional leaders, lama-development committees abengqubekela phambili emakhaya, ukuze bakhankase kabanzi. Kukanti-ke le ndlela zokusabalalisa i-information emakhaya zilutshwana kakhulu.
Ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ke?
Esikunanzelelayo ngokuhlatshwa kwamajekiseni yikuthi kungani kugxile kakhulu kuma-growth point centers, akusabalalanga kwangena kuma-villages. Kungakho-ke nxa sikhangela eziqintini zeMathibelele North ifuma nokuthi abantu abaningi kabalalwazi ngokuhlatshwa, njalo kabalandlela zokufinyelela indawo lapho okuhlatshwa khona kuma-growth point, kakhulu kuma-growth point centers. Kungakho-ke abantu abangaphandle kwama-growth point baluthola nzima uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni.